Abaku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 13 Ntulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Userigile already ngoba nxa ezavotisa amapolice ebusuku sokusitsha ukuthi kusiyaphela ilanga lokuthi kuvotwe lisiyafika wonke umuntu olipolice uyabe sevotile bese siyavota mhla ka 30 uyabe sephinda isibili ngakho lolukhetho sesihle sithi asisakholisi ukuthi sithi sina sizavota sikhululekile.
Abamabandla aphikisayo kobulawayo batshengisele lamhlanje bekhonona ngokuvotiswa kwamapholisa ngudlu izolo eRose Camp.
We shall win the elections on 30th of July peacefully and we rule peacefully.
Ubaba uthi ufuna uthando lokuthandana sambeni kuma election ngokuthula sikhampela ngokuthula.
Umongameli Mnangagwa wabele abantu bejojolo eMathebeleland North inkomo ezedlula inkulungwane phansi kohlelo lwe-Command Agriculture namuhla. Kuhlelo lokuzilibazisa olwe Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu lezokholo ele ofakazi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abamabandla aphikisayo kobulawayo batshengisele ezitaladeni lamhlanje besola ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission phezu kokuvotiswa kwamapholisa ngudlu izolo eRose Camp lakwezinye inkamba phansi kohlelo lwe-postal voting. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ngemva kokuthola imibiko yokuthi amapholisa ayavota kobulawayo eRose Camp ngepostal vote betshelwa ukuba bavotele uMongameli Emmerson Mnangagwa kuhlelo obelungaziwa la iziphathamandla zezek kobulawayo, amabandla aphikisayo avuke ayaqala ukutshengisela phakathi kwenkamba lapho abadudulwe khona ngamapholisa. Odinga ukumela imakhokhoba edalela eParliamente umnumzana Sidingani Dube ngomunye obetshengisela eRose Camp lamhlanje.
Userigile already ngoba nxa ezavotisa amapolice ebusuku sokusitsha ukuthi kusiyaphela ilanga lokuthi kuvotwe lisiyafika wonke umuntu olipolice uyabe sevotile bese siyavota mhla ka 30 uyabe sephinda isibili ngakho lolukhetho sesihle sithi asisakholisi ukuthi sithi sina sizavota sikhululekile.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Max Banda yena uthi ubuqili bukaMnangagwa sebusobala.
Zimbabwe enhle namhlanje mhla ka 13 ngiyalazisa lapha maZimbabwe wonke ukubana silapha eRose Camp lapho uMnangagwa esithi ngupresident ukathathile umgabe yena nangu sevotisa futhi amapholisa sithi hayi Mnangagwa sicela ama free and fair elections.
Unkosikazi Nokuthaba Hlongwane womanyano we-MDC Alliance laye usole kabanzi okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Ye, sithi thina le nto eyenziwe emapholiseni amapholisa ayafana lathi uMnangagwa kayekele ubuqili kayekele ukuthi kuvotwe ngesikhathi singakavotwa kathi zenxa ukuthi ufuna ukuthi arike manje kakaqalisi kakathi one njengangabe emathebeleni vele asifuni nakumbona.
Amavoti amapholisa abo abikwa ezayagcinwa ngabezeki eHarare engavulwanga abesethunyelwa lapho ababhalisela ukuvota sekusele amalanga amabili ukuba ukhetho lwenziwe. Kusenjalo ibandla lemthwakazi Republic Party seliqale ukuhamba likhankasa edolobheni lakobulawayo lithanyela imigwaqo. Ozamela iMRP ebulawayo Central edalele eParliamente uNkosazana Sehliselo Ndebele laye usemkhankasweni lo.
Mhlanje besilikha campaign lapha kuBulawayo esifiti esibizwa ngokuthi clean up campaign. Le campaign besiyenza kakhulu ukuthi sikwazi ukungejana nama voters wethu.
Sekusele amalanga alithumi lasikhombisa ukuba iZimbabwe iqhube ukhetho lokudinga umongameli, amalunga edalele parliamente kunye namakhansili, kodwa kulokungazwani kwamabandla ezombusazwe lecommission yeZEC ngendlela elungiselela lolukhetho loba nje ukukhankasa sekufike esibangeni esiphezulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Umongameli Emmerson Mnangagwa wabele abantu beJotsholo eMathebelele North inkomo ezedlula inkulungwane phansi kohlelo lweCommand Agriculture namuhla andubana akhulume labalandeli bakhe emhlanganweni wokukhankasela ukhetho esomhlolo stadium eLupane. Kubika uStandekile Mhlanga we Studio 7.
Kuna varakuta zvima demonstration demonstration ai voti.
Umongameli Mnangagwa uthembise abantu inhlelo eziningi zokuthuthukisa umnotho welizwe ezigoqela ukuphutshisa olwegwayi Shangani Dam oluzalithela iMathebeleland amanzi. Asizweni amanye amazwi akhe ehumutshwa ngumgcini sihlalo weMathebeleland North kubandla lezanu PF umnumzana Richard Moyo.
We shall win the elections on 30th of July peacefully and we rule peacefully.
Ubaba uthi ufuna uthando lokuthandana sambeni kuma election ngokuthula sikampela ngokuthula.
Kuna varakuta zvima demonstration ai voti mupolitemu polling booth munopinda munhu 1
pambilo kubambana pass nemandu ayo ngiyabonga.
Uyalibonga ubaba akutheleni zani.
Esabela abantu inkomo eJotsholo. Umongameli Mnangagwa ubakhuthaze ukuthi bezigcine kuhle zithuthukise impilo yabo.
If you get free, amatokazi am 3 noma am 10 kumbe njengezinduna zale A2 sibanika 5 or 10 amatokazi. After 5 years zizawabantwana kumbe abatatu noma 4. So after 5 years uzabhatala the first one. So this program is a good thing. We are empowering the households at home. When I'm my Navacha, Fanavacha, and it says Mickey's in Kong. But not to eat them. No. To breed with the hand.
Ebonga amazwi kaMongameli Mnangagwa unobhala webandla lezanu PF umnumzana Obet Mpofu ukhulume ngodaba oluhlupha kakhulu eMathebeleland.
Bakubonga ngakho konke okwenzela ilizwe lengenyanga ezingu-6 edluleyo. Kodwa into abayicela amayouth baba yikuthi khona kungcono kakhulu ukuthi ngabe liqhatsha amayouth akhonapho kulokuthi kulethwa amayouth abangangasoba lapha nxa imisebenzi ivukile. And wakhuluma ngakho ubaba ewange wathena watshela imanagement yezesa watshela imanagement yekorari wathi nxa kusenzakala yonke intuthuko esigabeni kumele kuqhatshwa abantwana bakhonapho. Izinduna nazo ziyakhala zithi kulezilimo kodwa nxa sebelimi linyamazana zifike zidilize konke lokhu bengasuzanga i-compensation. Konke lokho ubaba uthi uzakwenza ukuze kuthuthukise isigaba sakithi.
Ezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF ebezikulo umhlangano zigoqela umnumzana Constantino Chiwenga, Sibusiso Moyo, Angel Petrude Geje, Jacob Mutenda, Sithembiso Nyoni, Kane Matema labanye. Ngakwelinye icele umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ube nomhlangano ofanayo eMtasa Central lapho athe belokhu belwisa ukuthi inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iqhube ukhetho olukhululekileyo. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington Ngosithandekile Mhlanga.
Yebo yebo yebo, mtsakazo muhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiya fika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ize yavuma namuhla ukuthi ngempela amapolisa aqalise ukuvota lanxa nje ibikulandule lokhu izolo ngemva kokubanja xhaka kwamapolisa evotiswa ngudlu eRose Camp kobulawayo izolo. Kodwa umgcini sihlalo wekomishini leyo unkosikazi Priscilla Chikumba ukulandule ukuthi amapolisa abanjwa ngamandla ukuvotela iZanu PF. UGibson Pepe usipha lolu daba.
Amapolisa endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezigoqela iBulawayo wange lezinye aseqalisile ukuvota okwethuse uZulu esithi ibandla leZanu PF seliqalile ubuqili kukhetho lwalonyaka. Omunye wamakhomishini unkosikazi Sibongile Ndlovu uthi uZulu kakumelanga ethuke ngoba kuvele kuyimvumo njalo kusemthethweni ukuqala ukuvotisa ngepostal vote.
Postal ballot inikwa abantu ababeyicelile bebhale ugwalo bayicela kuzeki besenziwa ukuthi basemsebenzini kahulumende ngaphandle kwelizwe kumbe basemsebenzini kahulumende laba abamapolisa lamasotsha kumbe njengabayezeki abayabe besezindaweni abangahlali kuzo ngesikhathi sokhetho. So nxa sebecelile bavunyelwa bayathunyezelwa ama ballot papers la abe phakathi kwemvlopu. Imvlopu yokuqala ephezulu iyabe ibhala ibizo lomuntu lo ozavota, ibhala ibizo lakhe, le ward yakhe, le constituency yakhe, le province yakhe.
Uqhubeke echasisa ngalolu hlelo lwepostal voting.
Uyathatha imvlophu yakhe abe lapha khona, kakudingeki ukuthi kube labantu bezekhayeni ukuthi uvote njani. Akula muntu okhokhelela ukuthi uvota njani.
Ukukhonona kuvela ngemva kokuba umnumzana Sihlahla Gwana isiphathamandla sezekhi elandule ukuthi amapolisa ayavota kobulawayo izolo okudale ukuthandabuza ukuba izekhi ingabe ingasiyo ephethe lolu khetho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu njalo abazaqapha ukhetho lalonyaka babe lomhlangano lentatheli namuhla besethula sebekubone kusenzakala ngaphambilini kwalolu khetho. Kubika ubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu zingaphansi kophahla lwe-Election Situation Room zisole kakhulu ukusebenza kwe-Commission eZimbabwe Electoral Commission ngokuphatha ukhetho ngendlela ebangela ukuthi uZulu engayithembi. Ilunga le-ESR umnumzana Dumisani Nkomo uthi kuqakathekile ukuthi iZEC iguqule indlela esebenza ngayo ukuze abantu bakhululeke njalo bayethembe.
sibone kulenkinga yokhetho ukhetho oluphathelane ngokuvota kwamapolisa besebenzisa uposo kumbe ipostal voting sithole ukuthi eros camp kobulawayo kube lokhetho lukaposo lepostal voting kodwa ukhetho lolu kuyenzakale ngendlela eletha ukuthandabuza ebantwini thethe uthi kumele bevote beapply bese bevota umunye ngamunye kwesibili kuthola ukuthi kade kungela lwazi ngeinformation ngepostal voting le.
Elinye lamalunga e-election situation room umnumzana Michael Ndiweni ukhuthaze izeku ukuthi indlela abenze ngayo ayivezi ubungcitshi ngoba ingazisanga uZulu ngokuqala kwalolo hlelo.
Izeki yona kumele nje iphumele egcekeni ikhuluma ukuthi hayi amapolisa aseqalisa uhlelo labo le-postal voting lucina mhla ka-16 as an example than ukuthi sizwe umkhulu wabezeki ubaba uSlaigwana esesala ukuthi akona nto njalo eyenzakalayo ngamanga ukuthi ilanga lingakatshoni bese sibona amapolisa zevuma ukuthi hayi kwenzakele.
Leli qembu labantu abe-election situation room bathi abazwakali ukuthi isimo sinjani kwezinye indawo njengezinkambeni zamasosha lapho okungafikanga abantu khona. Izek ithi yona ayilamlando lapho kukhangelane lokuvota ngeposo. Kodwa lenhlanganiso ithi izabamba izek ngamandla ukuthi ibe lengxenye kuleso sabelo njalo bazazama zonke indlela ezigoqela ukuya emthethwandaba. Mele iStudio 7 ngikubulawayo ngingubathabile Masuku.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uhlangane lenhloko kahulumende yeleBhilithane lamhlanje unkosikazi Theresa May kulokuxokozela okukhulu lokutshengisela kwabantu bakulelo lizwe besithi kabamjabulele. Icele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe selicele umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi ehlukane lokungenela kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentatheli izindaba wokupha umbono wabo wokukhonona phezu kwendlela bekhomishini ebona ngezokhetho eyezek eqhuba ngayo umsebenzi. Unobhala jikelele webandla leli umnumzana Nixon Nyikadzino uthi bakhathazekile ngokwenza kukaChiwenga lapho ekhuluma ngezeki.
Cela ukuthi uChiwenga anje uyakwazi ukuthi ngumuntu wayephambili vele ngendaba yekhulu eyenzakalayo mhla ka-18 November. So sicela ukuthi akathethi ngendaba zangama-elections SGS njalo njengabantu abeZimbabwe ukuthi beke behambe bechoose umuntu abamfunayo. Nothi ukuthi yena etshele ukuthi izeki yenze njani ngendaba ama-elections. Ama-reforms esikhuluma ngayo khamathi yenjalo engahluphani engahlokomeze abozeki labochepe semangona ukuthi benze ama-elections kanjani. Sifuna ukuthi yena ekwazi ukuthi sengu-vice president kasoli soldier. Ama-soldier asiwafune vele ngendaba zama-elections. Yikho esifunayo.
Ekhuthaza abezeki kuba baqhube umsebenzi kakuhle hathi ukukhanya angani beyingxenye yelinye namabandla ancintisayo kukhetho.
Azifune vele ukuthi izeki ibe yenza as if nge-organization ezanu-PF o yenza izinto entuthukwe ukuthi bekathisele ukuthi zanu-PF ize ibe ingene iwine ama-elections. Azifuni lokho. Izeki ibhodi eli-independent, so sicela ukuthi bona besitshengise njengama-political party ukuthi ukwenza kwabo vele ngabantu abayi-independent abangasiwo abantu abasenjiswa ngabantu be-ZANU-PF. So thina njengabantu abeZimbabwe sesiphuma e-parliament sithi abantu abeZimbabwe kabakhulume bethi i-election esingena kuyo le kufanele ibe i-free fair election not injonge ukuthi abantu abeZANU-PF begcile e-parliament behambise izinto ezingafunayo ngabantu abaphandle.
Abebandla likankosazana Thokozani Kuphe basola kakhulu inkulumo kaChiwenga sikhathi sonke ekhulumisana loZulu emihlanganweni yokudinga usekelo lwamavoti lapho azwakala njengomuntu otshela abezeki okokwenza. Kungalesi sizathu bekhuthaza abezeki ukuba baqhube umsebenzi wabo belandela umthetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa namuhla lixotshe amalunga alo angene kukhetho ngenkani kumbe ezimele. Abaxotshiweyo laba bagoqela umeli weMavuku Tafara edale lePhalamende, umnumzana James Maridadi lomeli weHarare West edale elifanayo, unkosikazi Jesse Majome. Kusenjalo umtshutshisi omkhulu kahulumende umnumzana Ray Gova laye uxotshiwe namuhla esetheswa icala lokwehluleka ukutshutshisa kuhle amacala enkohlakalo etheswa abake baba yiziphathamandla zikahulumende kamgabe. Sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukujeziswa kumbe ukukhishwa kukamthuthisi omkhulu welizwe kwenziwa ngaphansi kwesombuso lemithetho efakelwe khona lokho kukhangelwe ukuthi abe yilokho okuthiwa u-independent. Singakhohlwa ukuthi i-National Prosecuting Authority iliqembu elizimeleyo kayithunywa ngama-politicians kayithunywa ngupresident ukuthi thuthisa lo ungathuthisi loyana. Ngakho-ke nxa ngabe ukhuluma ngokuthi kulamacala amakhulu awe-corruption engakathuthisi kungenzeka ukuthi labo bantu babotshwa ngoba bengama-political opponents. Akunabufakazi, angeke azabudinge abuzuze bungekho. Yona leyo nto kuyafanele ukuthi ikhangelisise ukuthi icala lakhe licala yini kumbe wala ukusetshenziswa ukulwa labantu abangahambisani lalo uhulumente okhona.
Ngezinye indlela Ncube, kungatholakala ukuthi ukumiswa kwakhe umsebenzi kuhambelana nalo kungezwani yini okukhona phakathi kwamaxuku atshiyeneyo kubandla leZANU PF?
Yebo, kungenzeka khona lokho, kodwa ngithi lapha sesiyacabangela kungenzeka njalo ukuthi ngempela uyamehlula umsebenzi, kodwa sifuna ukuthi sikukhangele ngendawo zombili.
Umnumzana Efidlela Ncube yincwethi kwezombusazwe. Ukuxotshwa kukagoba lokhu kuza ngesikhathi omunye wabetheswa amacala enkohlakalo ngesikhathi sikamgabe umnumzana Ignatius Chombo eselobele umthethwandaba we-High Court ecela ukuthi ulahlele kathana amacala awetheswayo. Igqwetha lakhe umnumzana Lovemore Maduku ufikise isicelo lesi enkantolo izolo. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu limela iZimbabwe emdlalweni we-cricket linqotshiwe lamhlanje kumdlalo wama-one-day internationals. Kubika uJoseph Njani.
Iqembu lePakistan liliqale ukutshaya ibhola labuthelela amaruns angamakhulu amathathu lathoba mnembili 308 ngemva kwama-overs angamashumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Iqembu leZimbabwe lithe seliphendula lenelisa ukuthola amaruns alikhulu lesikhombisa 107 kuphela kuma-overs angamashumi amathathu lanhlanu. Umdlali weqembu lePakistan udale umonakalo omkhulu uqembu leZimbabwe ngu-Imam Ul Haq, yena otshaye amaruns alikhulu elilamashumi amabili lathoba mnembili eyedwa, okulinani elidlula lelo elitholwe ngabadlali bonke abeZimbabwe. Intatheli zindaba ezemidlalo uNesh Mgogwarira obebukelela umdlalo enkundleni eQueen's Sports Club koBulawayo ukuthi abadlali abaxabana lenhlanganiso yeZimbabwe Cricket phezu kweholo elitholwa ngabadlali kumele baphenduke babe ingxenye yaleli qembu ukuze iqembu leZimbabwe lingabi yinhlekisa.
Iqembu leZimbabwe amaChevrons adlalanga kuhle, bayenze okuyangisa kokuthi iZimbabwe irecord yokudliwa kakhulu lapha eQueen's Sports Club yayiyenziwe ngeminyaka esingathi eyi-8 edlule bedlala le qembu eleSri Lanka lapho abadliwa khona nge-118. Namhlanje amaruns abawenzileyo yi-107 kuphela. Abafana laba abanye basesebatsha, kukahle ukuthi iZimbabwe ikhumisa nemlothala labantu abadala ngoba laba abatsha hayi basafunda. Laba abanye abakhona abadala abanjengabo ukaputani uMthuli Masakaza hayi kadlalanga kuhle njalo uyehluleka ukubana ephakamisa abafana.
Kulabadlali abathenjiweyo ababalisa ababe ngokaputeni beqembu lesizwe uGraham Cremer, uBrendan Taylor kanye loSikhanda Raza abangekho kuqembu leZimbabwe elingilana lilePakistan ngoba kulokungezwani phakathi kwabo lenhlanganiso yeZimbabwe Cricket phezu kweholo. Umdlalo wesibili phakathi kwalawa maqembu ukhona ngomvulo mhlazilitshumi lesithupha njalo uzaqala ngemva kwemizuzu elitshumi lanhlanu ukutshaya ihola lethoba munemunye ekuseni. Asikhangele umdlalo wenguqu. Imidlalo yeCasalaga Premier Soccer League ingena kuviki lethumi lathoba munemunye kulimpela viki njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. kusasa ngomgqibelo iqembu lechapunguli zamukelele eMtare City ngaseAscott ukuthi eleBulawayo City lizadibana leHarare City eParker Fields. Iqembu leYada lizadlala leFC Platinum ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leChicken Indies lizadlala leNicroot ngaseLuveve. Abafana benkezi Platinum bazadlala labeTriangle ngasePawpaw ukuthi iqembu leZPC Kariba lizanqikelana leBlack Rhinos ngaseNyamunga. Ngensonto iqembu leCapes United lizadlala leBulawayo Chiefs eNational Sports Stadium. Iqembu leJapan Mine lizadibana leDynamos ngaseMcLass ukuthi iqembu leHighlanders lizemukela leHerentals ngasePawpaw Fields. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Freight lamhlanje silo mhlabeleli wezokholo uFidus Spanda ehamba leqembu lakhe leOfakazi Gospel Group. Lidlala telika Fitas Spanda LS2 panjalo lilengoma ezilichumi lambili. Ngokutsho kwakhe uvela kude mpela umhlabeleli.
Ekuqaleni bengidlala amadrama nanjalo ngibuye ngikule umculo wembube. Kusho ukuthi ngakhula nje kanjalo, kanti nasekhaya nje kuyinto nje esiphila ngayo.
Lanxa ehlabela ekwele South Africa, uFidus uzalelwe ePlumtree esigabeni seMpandeni wakhulela esontweni, yikho nje ehamba ngonyawo lwegospel.
Manje kuyisifiso sami sokuthi abantu bonke nga uNkulunkulu lemkhonzo ngenxa yokuthi okumanje esikhathini esiphila kisho abantu balibele ngoNkulunkulu ngenxa yokuthi into zomhlaba zimnandi. Manje kwangenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngizame ukuthi ngidlulise imiyalezo manje ngokurekhoda manje amadlalade wengoma zokholo. Manje ukuthi abantu bekhona ukuthi nalama abezidlala kube nalapha ezibathinta khona.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le ethi litholakala njani idlalade kulabo abangathanda ukulithenga Spanda?
Endaweni yaseZimbabwe litholakala manje kakhulu kuMr. Ncube laphana eNkulumani komnyoro. Ifone number yakhe ithi 071-664178. Ngizoyiphinda futhi 071-664178. Kanti eSouth Africa litholakala kimi ku 061-708-9451. Ngizoyiphinda futhi ithi 061-708-9451. Leyo noma ngabe kuWhatsApp uyakhona ukungwhatsapp ngayo ma ngabe ufuna isiphi noma yiliphi. Manje laboFakazi uyalithola kini.
Uyalicela njalo umhlabeleli balaleli ukuthi limxhase lithenge amadlalade akhe oqobo, hathi lawa abazwa izigilamkhuba eziphila ngezithukuthuku zamanye amadoda. Uphuma ke enkundleni uFidus Spanda leqembu lakhe leOfakazi ngale eyisihloko sedlalade ethi limcobelele. Bonga Fitas Spanda ehamba leqembu lakhe leOfakazi Gospel Group. Lingayika chana liyalandela uhlelo lweLive Talk lapho esikhangela khona indaba zokhetho lamhlanje kulokukhonona ngokuvota kwamapholisa. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Nguntunga Milinko, Ma Libelobo Sugobu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.